Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukelanga injabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuMbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeke ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembo elilamalunga angamajaha wodwa acula umdomo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lanxa inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala belegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhlaka 30 yenwe bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela, ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,200, kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu engakhathazeke ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Mandlovu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, uthi abantwana besikolo ama-mask i-PPE balayo, njalo ama-testing facilities ezikolo konke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo ezikolo ikakhulukazi emaphandleni? Ama school fees, Sesikhangela ke uhlelo lokuhlaba abantu iJackson elivikela iCOVID-19. Sabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13 to 18. Njengababalisi lokubona njani lokho?
Siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithina ngapha sihlabile ngapha sese siyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga sibe kusiba nzima kakhulu kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuzaba ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanja ngamandla ukuthi bayehlala phasi sithi abantwana labo bebeze babelalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi kuvikeleke konke kubani lomntwana esikolo
yabo bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina.
Alright, amazwe okugcina lapha kubabalisi abazali nabantwana yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi inkuhlane lokhu zahlala silawo asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini ngoba ngukuhlane lokhana ukuthi ukuhlele kusakhatshana njengami abavalisi abantwana nabazali asizigcineni kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele njalo abenelisa abalisi ufiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele ivikuleli i-corona nalaba abahlabi kodwa yibona ukuthi banjali bayalandela iy'dilezazi ezizabavikela ukuthi bengabajengomkhuhlane njalo belandele ukuthi bengathileli abanye lo mkhuhlane uma sebengalibawutholile.
Lo unkosazana Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa ecingweni lo Mikhobe we Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika we-Southern African Chief Justices Forum lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngele Zambia lele Zimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshelele umbuthano ukuthi imthethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthe le Zimbabwe eselenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu i-350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulumbuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Azakhulume khonoko umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumba zama ukuzihlambulula kulezo nkulumo. Ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, uhulumende i-executive, iparlamende i-legislature, le-judiciary lezi ebamba ezomthetho. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi. Njalo mhlawumbe njoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho kwenzakalayo kuthiwe kwakumela abantu abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanjaniswanga lutho. Eqinisweni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emacaleni ikakhululazi ombusazwe siyabonakala.
Kungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye? ukwenzela ukwenqabela iCOVID-19.
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala lamacomputer labo virtually labo bani bani bangaka bazakwenelisa khona lokho. Asithi umuntu adale icala esemakhaya khona le. Kube sokuthi hayiwe ke wena uzangehlala emzini wakumbe ngapi sibe sikhuluma lawe ebulenjini hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njengoba sikhuluma kathesi kunje nje kakulamuntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa kusemthineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njengoba ngisitsho ukucatha njenge-COVID kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID nxa sekusenziwa okwabanye sokukhulunywa nge-COVID bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthi ama-structures ezanu-PF. I-COVID yayivakatshile yini khonapho? Hhayi, umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID kwafa bani? Angithi kwafa bona baba bevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso?
Hhayi, vele angivumelani laye ngitsho. Hhayi, angitsho. Yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo othiwa i-executive. Abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi u-running mate ka-president ye umama balingane labo baba ye kwathinithini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa ukuzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lwenyaka eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesethekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso ye-United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela ele Zimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and the rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available.
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela eziphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa izinhlanganiso ezijiyeneyo namankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumele ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela kuqelibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emmerson Mnangagwa e-United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se-government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esi-rehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Maku ukuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe. I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya. Abe clear ku speech sakhe a focus on i-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ikuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwama-party ngendlela ama-election aphathwa ngakhona, i-issue yama-human rights violations, i-issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe, ama-electoral reforms, ama-media reforms, ukuvumela i-diaspora vote. Konke lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ngabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngosenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lo msebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu meli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi ukuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi yimhlolo le bakithi. Zimkhize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liye-register ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubelele iqhubeke kuhle ibe lombuso wabanengi esithi democracy.
Uqhubeke ekhuthaza uzulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ihumutha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kudle. Lokho ngamanga njalo sithi sizabona okuzawela khona indukulo xawuxaku. Zobo uhla manyosi 2023 uyakuya, ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi uMnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Singayiva qhubeka sisola labo ababekela ilizwe lezo zijeziso zomnotho. Sisola inkokeli yethu, ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasala themba lakancinyane. Isimo ezikolo, imithetho efakwa ehlangothini lwezemfundo lakwezempilakahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba oyiUnited Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha owe-76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela isigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni nokuphindela kwalomdlalo wenguqu ezinkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bebhoso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbare kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayona le inyanga kaMpandula mhla ka-29. Uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhla ka-30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebet Marowala utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezijiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manika Diamonds, Lele Cranbourne Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Mangwiro uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kokumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele-COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa-ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizenelisa ukudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni womnyaka ozayo wamazwe awezwekazi le-Africa we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland khonapha eMelika ngingu-Praxedis Jeremiah.
My darling, was a Friday, 7 o'clock.
uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ezinkulu, sikhale zonke izinyembezi. Sidlulile ezinkingeni ezinkulu, sikhale zonke izinyembezi. Sibabonile besishiya abathandekayo. Sibabonile besishiya.
Leli qembu lidlama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo isicathamiya uqumbaqumba abalandeli balomculo abaningi.
Nawe polio, awu mayemba bo. Nawe COVID-19, lasishiya singasela bani.
Ukurakani mkanda ukukela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla kwamahlaba ithwale emulini yakomkandla ngusidumisile intombenhle kakhulu engithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngingumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqansa intaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo
2005. Lalani bo, lalani mokthula, bathandekayo. Ah, lalani mokthula, shona naweza.
Langawe malaria,
lalani mokthula,
mama.
Akusithi fatla fatla ngokubunjwa kwaleli qembu mkandla.
Iqembu lelo okuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendodo okuthiwa ngu-Opti kwakomoyo elilunga lamaqaqa. Umohawumalima ngomunye wangkhona, uJabulani Nyathi, kuzobuya umlondolozi wakoDube, uMoses wakomasuku, kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo lamadoda engisebenza lawo.
Emphakathini sekonakele bo, sekonakele. Emphakathini sekonakele, sekonakele. Awunoma sekushaya indiva kodwa bo.
Ukhulekani wathanda ucula esemncane njalo ukuthi kukhona abamthunukayo wazizwalaye esiba lomdlandla okuba ngumculi. Nanku-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami xa likhumbula iqembu ukuthi alibuthele ingcwele. Ngase ngufunzwa kakhulu senguze nguthande iBlack Mambazo lokho angeke ngeze ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-album yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodi elishisayo. Silama singles futhi amanye ngu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana Wasekhaya.
Yimkhulu kutho kuluvama sela.
Hawuzeke
nababulali
awu madoda.
Ukuswelakala kwemsebenzi sewulethu bugebengu emphakathini.
Umbala kamkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli, thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma ule event yakho outdoors and indoors, imishado, ama-festival, ama-party noma yini, sikhona ukuthi sifake ismile empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, i-Twitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sisikhona futhi ku-WhatsApp nanxa ufuna ukusifonela. Ngibize inamba 0771 903 259. Ngiyabonga.
Ngithe ngihamba ehlathini ngahlangana nengwe. Nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuma. Ngithe ngihamba.
Umculo ongenamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubuthisa abantu abaningi.
Thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuma.
Amaqaqa yiwo besilawo kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje eqansa esiyaphezulu.
Yakhamuka inkosi yehlathi yangilwela.
Libe lampela sonto enhle. Igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
You are your lion,
O king of jungle,
king of jungle. You are your lion,
because
when I was walking alone in the jungle,
I came across
a hungry leopard.
umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uZulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.